kubabalizithi thina lapha abahlala khona laba abasebenzela khona thina njengenhlanganiso sithi kiwo kumele bayenze lokho abakuqualify nxa ungakwalisi ukuya emsebenzini uyazihlalela ngikhaya because okuthi khona uhambe uye kumaphambi kwabantwana ungadlanga vele akuyenzi ukuthi khona uhambe nempahla ezingawatshwanga vele akuyenzi so siyacela sibili kubabalizithi ukuthi khona nxa ningakwalisi nini ama-supervisor okokuthi kona hayi supervisor mina namhla vele angisuzoyikwanisi ukuya emsebenzini yabe ngiyikhaya kumbe kumele ngisuke lapha engihlala khona ngihambe ngiyodinga ukudla ngihambe ngiyodinga okunganincedisa okokuthi kona mina ngiphile njengomuntu
bangayekela ukuya emsebenzini ababalisi kasisoze sibone sebehlukuluzwa yini nguhulumende njengalokho esesike sabona kusenzakala kubo dokotela labanye
vele ukuhlukuluzwa kwethu sikujwayele and vele siyabona ukuthi kona vele ukuhlukuluzwa lokhu vele already sokuqalisile because ukubona kwethu thina njengenhlanganiso yabalisi akumele kube ukuthi kona ama-headmasters bathathe amabizo bahambise kuma-district schools inspectors because ama-district offices vele balamabizo ama-teachers abafundisa each and every school okumele bakwenze kuphela ikubuza ukuthi kona ababalisi abakwanisileyo ukubuya emsebenzini namhla bangaki kuphela bengabuzi amabizo bangaqalisa ukubuza amabizo vele sokulokuhlukuluzwa kwababalisi so ukuhlukuluzwa vele sizabona ukuthi kuzaba khona because already uminister uzihambe is already started saying ukuthi kona i-incapacitation is not legal and yet i-incapacitation is an organization it's not about illegality yangkhona it is actually an economic term andiye ukuthi kona izinto azimangakhudle vele angikwanisi umuntu engathi kona angila nyawo angikwanisi ukuhamba awuyeke ukuthi hayi kumele uhambe kuphela because thina sitiyo kumele uhambe
kuhulumende ungathanda ukuthini
kuhulumende siyacela sibili ukuthi kona bakhangele bakhulume lathi babuye ukuthi kona sikhulume sindawonye because okwakhathesi bayasifosa okokuthi kona kumele izicelazo zonke zethu zihambe through i-Apex Council i-Apex Council vele sihlangene labantu abaningi abanye bangikhona vele abakwazi ukuthi thina njengababalisi ukuthi ihlupha yokuyini.